Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lematopo ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindeni Leya.
Ngiphuma e-ward 11 komadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi since 2020. Abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje okwamalanganyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni ngapha akula ma-nethiwekhi namafoni, izandla zifishane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Leya.
I-COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singawananzelela kakhulu kungaphana lalabo ababhale imihloliso yabo nyakenye abazange bephumela lutho. So i-pass rate emaphandleni lemadolobheni ayisoze isafanana, ngoba emadolobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo i-network akula network ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baya esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana bayabe luseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi, kulobu nzima i-COVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo esixoxelayo unkosazana Olita Msebenge.
Mina ngikuwadi 9 ematobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo yiba abafundisa abantwana online, bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF so bayenze, kodwa uhlupho lwakhona yikuthi abangelayo ama-smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengamahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu 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 abantwana. Abantwana kabasalaleli emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Le nhlelo lazo ziyazama kithi ngapha, silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo, lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa, abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingxenye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthole ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khonale aze adingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama-teenagers, ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.